Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Dami ngibonge utanonoka wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 17 Nhlolanja 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa athi inani lodlakela lwabantwana besikolo selubhahile elizweni jikelele, ikakhulu kobulawayo lapho okulomunye umntwana wesikolo ogwazwe ngomunye wakhe wafa.
Kubakhubile abantwana. Kubuhlungu as a mother, and what's painful is indlela afe ngayo.
Ukuxotshwa ebandleni le-MDCT okwenziwe umsekeli kamongameli webandla umnumzana Elias Mudzuri uchiyele libandla lidonselana amandla.
Kulengatsha ezilomthetho njalo ezilamandla okulawula ibandla. Umuntu oyabe sefike kuleso sigaba, i-constitution ithi uyabe esezixotshile, ngakho ngokuye court uyabe esezixotshile.
Imbiko yokuthi izikolo eziningi zesigaba seBhinga azila ngitsho lo yedwa umntwana owapasa imihloliso ye-O-Level isidanise abaningi.
Mina ngibona ngani i-problem kakhulu ikuthi khona eMatabeleland North in general izikolo eziningi vele i-infrastructure yangkhona.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapholisa athi inani lodlakela lwabantwana besikolo solubhahile kakhulu elizweni jikelele, ikakhulu kobulawayo lapho okulomunye umntwana wesikolo ogwazwe wafa. Intatheli izindaba yeStudio 7 uAnastasia Ndlovu obesemfeni yomufi uWayne Ndlovu elokitshini lemganwini kobulawayo wasethulela udaba olulandelayo.
Imuli kaWayne izihlobo labangane bathi bakhathazekile ngokubhubha kwakhe. iStudio 7 nenelise ukukhuluma lonina kamuyi unkosikazi noMetha Ndlovu.
Kanye ngalabantwana bonke they were affected ngakho. Abantwana babuya khonapha befounders bekhala abakuzwisisi, the teacher asengakufundiseki, abafundiseki, abantwana bakhona baye bekhala throughout. Kubakhubile abantwana. Pain, kubuhlungu as a mother, and what's painful is indlela afe ngayo. It was painful. He went through a lot. It was pain for a long time.
U-Arnold Nyoni obefunda loWayne onguye njalo obezama ukumlamulela ekuhlukuluzweni ngosakhulayo ocine emgwaza uchasisa okubehleleyo.
Previous week babenjayile bandimazi, so when we figure sisithi banjayile in last week. Futhi ngiyadiba ngiyathalaza ngisizwa omunye sembiza Arnold kuyangami mina ngibiselande sengifunda sengifuna ugadi. Esithi hawe yangapha ubonde into esenzakele sinyaphapha manje thola vele wena ishethi yakhe siyiredi sigcwele igazi.
Isikhulumi sogatsha lwezemfundo umnumzana Thawungana Ndoro uthi ulusizi ngengozi ehlele ezinye zezikolo zabo.
Making sure that it is carrying out daily guidance and counseling, routine sessions in all our schools, reminding them that this gang related violence, which is very prevalent in Bulawayo metropolitan province, more prevalent there than it is in other provinces.
Isikhulumi samapholisa kobulawayo assistant inspector Nomalanga Msebele uthi sebenanzelele ukuthi udubo lodlakela lokuhlukuluzana kwabantwana besikolo lokhuluqhela kunje babheke ngelihlo lokhozi ezikolweni lapho loludlakela olubhahe khona kakhulu ezigoqela iHamilton High School, iGifford, iMiddleton, iMsitheli lezinye.
As police, we are concerned over violence involving school children and carrying of dangerous weapons by school children. It is not expected that learners should go around carrying weapons like screwdrivers, knives and catapults, among other sharp objects. Some of the schools where gang violence is recorded include Milton High, Gifford High, Hamilton, Sanders, Nsitheli, to mention but a few.
Abantu babuthene esililweni elokitshini lemganwini kunumber 2345. Ngimele umsakazo westudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Lokhu sikudaba lunye. Umsolwa oleminyaka elithumi lasikhombisa 17 ogwaze wabulala omunye wakhe umiswe emthethwandaba kamanji ngolwesithathu esetheswa icala lokubulala. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesihlobo sikamufi umnumzana Thembelani Dube uyisiphathamandla njalo senhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo eyebulawayo Progressive Residents Association.
Imithelela yezinto ezazihlala zisenzakala sizikhuza edolobheni lakobulawayo kusukela eminyakeni emibili emithathu edlileyo iveza ukuba ingxabano ebakhona phakathi kwabantwana iyagcina idale ukuthi kube lokukhathazeka kusasa. Ididizibule kakhulu ngindlelami ngiphathekile ngoba yisihlobo sami soneso esilahlekileyo umntwana omzawayo. Kodwa-ke kusesenjalo siyakhuthaza futhi ukuthi into yanamhlanje iyinhlanganiso esikunanzelayo ukuthi iningi labo liphatheka kakhulu kuzidaka bagcine sezikhaizikhali ezinjengazonezi ezibulele umntwana lo okade efunda. Ngoba nxa umntwana ebulewe nge-tisa asiko sikhali esikhangana ukuthi umntwana akuthwale siye esikolo, kodwa-ke kuveza ukuthi into yanamhlanje lapho evela khona mhlawumbe kabasanakekela kakhulu ngabazali. Ngakho-ke siyimpanzi esikhuthaza kakhulu ukuthi abazali baqonqosele abantwana, baqondise abantwana, babakhe babebileke ukuze kungaveli izehlakalo ezinjengakhonaso esehlakeleyo ezizathatha umntwana oleminyaka elithumi lasithupha. Sesemncane kakhulu ebulawa ngomunye omncane futhi umntwana layo bilokeji ngoba abantwana bakulezi nsuku kungakunanzelela sebezenzela umathanda sebengumhlambi kaleli siye. Siyakhuthaza-ke izakhamizi sikhuthe zabazali ukuthi kungumlando wethu wokuthi sixoxe abantwana sibagoqele sakhula ukwenzela ukuthi sizenezi zehlakalo ezinjengazonezi. Kumbe sibe sesikhuthaza futhi lo mthetho aphrithi ukuthi ngabe bona abantwana besona kumbe ngakule ndawo ezazakalayo ukuthi laba abantwana bayahlangana lapha baleyisiqumbi kuthina sekudala-ke ingxabano enjengaleyo. Kumele-ke i-deployment yamapholisa isondele kuzenezi indawo esingazibiza ngokuthi ngama-hotspot. So siyakhuthaza ukuthi kubanjwane abazali, kubanjwane amapholisa, kubanjwane abalalisi yazo zonke izakhamizi ukuze siqedele ubunzima obukhona.
Abantwana ezikolo Dube siyazi ukuthi kabasatshaywa kuthiwa balamalungelo. Ngokubona kwakho ayisikho yini lokho okunye okwenza kube lobugebenga ezikolo abantwana babe ngumhlambi kazelusile nje besazi ukuthi kabasoze batshaywe kugcina kusiba lengozi ezinje?
Abantwana bakhathesi sebephila ngezinhlanganiso ezibagqugquzela ukuthi badle amalungelo abo. Kodwa-ke kunanzelela khonapho ekukhulumeni ngamalungelo ama-responsibilities kumbumlando wawo abatyelwa kakhulu ngawo. Okusokubangela ukuthi abantwana basuke bakhukhumale-ke banika amalunda abazitele ukuthi bona selengazitile emhlabeni. Ungananzela lo mzala emzini wakhe amandla kaseqinile ngenxa yokuthi imithetho ekhona isuke inqabele ukuthi umzali agoqe umntwana wakhe ngendlela eqondileyo. Kube sekuthiwa kulabo guidance and counseling labo-psycho social services zenezo izinto vele emuntwini omnyama, umuntu we-Afrika ezingasebenzi kakhulu ngenxa yokuthi umuntu thina kuzele sikhule besiqondise ngolwayo. Ena umuntu etshayelwa kakuthi ukuthi uyabulawa anti umuntu uyaqondisa ukuze abekwazi ubuhlungu ubuya lokona. Kodwa kwatesi abantwana laba-ke ngenxa yamalungelo la asabuyayo abantwana kele zenzeka santante bekwazi ukuthi engavele ayibika tubani ngenzeso womthetho ukusekela umntwana ukuthi uyi-abuse.
Lo-ke ngumnumzana Thembelani Dube, isihlobo somfundi ogwazwe ngomunye wafa uWayne Ndlovu uyisiphathamandla njalo senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Ukuxoshwa ebandleni le-MDCT okwenziwe umsekeli kamongameli webandla umnumzana Elias Mudzuri kuchiyeleli bandla lidonselana amandla. Umdzuri lenye inkokheli yebandla yaxoshwa kubandla leli ngemva kokuhambisa umkhokheli walo umnumzana Douglas Muonzora emthethwandaba besithi kakhethwanga ngokusemthethweni. Ngomvulo uMuonzora uhle waxotshisa edale leSenate uMnumzana Mthuri. UMthuri labanye bakhe abaxotshwayo bathi kabayindawo. Kodwa isikhulumeli saleli bandla uMnumzana Witness Dube utshele uGaina kuMede Saidi weStudio 7 ukuthi uMthuri labanye bakhe sebexotshiwe kodwa nxa befuna ukubuyela ebandleni kuyamele balandele indlela ehlelwe yisisekelo sombuso webandla kulabo abalezikhalazo.
Kuliqiniso ukuthi ubaba uMthuri usemisiwe umsebenzi wokuba ngusenator emele ibandla leMDC kulandela ukuthi usetshile ibandla. Ngokulandela umthetho welizwe iconstitution, umuntu angachiya ibandla elamngenisa esikhundleni sika-senator, sika-member of parliament, we-lawyers kumbe sika-councillor, kuyabe sokumele asichiye leso sikhundla. Ubaba uMthuri uchiye leso sikhundla ngesiga sokuthi uthethe ibandla le-MDC walisa e-court, esiya e-court engakalandeli ngitsho lokukodwa okumele akulandele ebandleni ngoba iconstitution yeMDC njalo isegcekeni. Nxa kuyikuthi umuntu kulento thizeni angazwisisani laye kumbe angahambisani laye, kumele abonisane labanye bakhe, ahlale phansi ayenze alandele konke okumele kwenziwe ephathini. Nxa kungehlula ke kukhona engaya e-court. Manje ubaba uMthuri kazange alandele ngisho esisodwa esinqumo sebandla esama structures ebandla esabakhokheli bebandla. Ume nje eceleni ubehlanhlatha esala ukulandela impumela ye-Congress, esala ukuthi kulo president, esala ukuthi kulengatsha ezilomthetho njalo ezilamandla okulawula ibandla. Umuntu oyabe sefike kuleso sigaba iconstitution ithi uyabe esezixotshile, ngakho ngokuye court uyabe esezixotshile. Ibandla selisiba lomlando nje ukuthi lazise iparliament kumbe icouncil ukuthi hayi uzibanithizeni usezixotshile ngapha ebandleni kasiselaye. So kuliqiniso labo amelabo ubaba uMthuri ekuphikisaneni ekubeni lo mbono otshiyeneyo abafana labo Denmoy abangekho eparliament kukibo ukuthi babuye ebandleni bazophikisa lokho abakuphikisayo kumbe bazobeka imbono yabo kuma disciplinary hearing ona lawo ababizelweyo. Ibandla libethesile imilandu okumele baphendule kiyo. Kuza kuthi ngokuwethula leyo mlandu kuvele sobala ukuthi balecala kumbe kabalacala. Nxa bebona ukuthi kakuvelanga kuhle kukhona bengaye court, kodwa bengavele basuke baye court labo bengazange ebandleni, kuyabe kusitsho ukuthi abasavumelani lebandla, kabasalawulwa libandla, sebezixotsha. Akuyabe kungelanto into engayo ibandla elingayenza ngaphandle kokuthi likubeke kanjalo.
Lo ke ngumnumzana Witness Dube, isikhulumeli sebandla leMDCT, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi sithinte omunye walabo okuthiwa seqotshiwe ebandleni leMDCT, umnumzana Dan Moyo, ongumgcini sihlalo webandla leli ngapha kwelemelika, saqala ngokumbuza ukuthi bona bathini ngalolu daba.
Oqala kungasiza kakhulu ukuthi isikhulumeli sebandla leMDC kube ngumuntu oleqiniso. Okukhulunywa nguWitness Dube la ngamanga nje aluhlazo. Oqala uMthuri kazange azikhiphe ebandleni, la manje lokho uyagcizelela ukubana yena uyimemba ebandla azikhipha kukho ikuthi avumelane noDouglas into ayezama ukuyenza elobumenemene endabeni yokuthi ufike kanjani ukuthi abe ngupresident. Even laye uWitness enje nje mawumbona ungambuza ukuthi Witness wena ukuthi uzibe yisikhulumeli sebandla leMDC wawenza kwenzakala kanjani, ngoba masisiya kuconstitution yeMDC istanding committee ama members wonke awe standing committee ngabantu aba electwa kuCongress. Kwenziwa ama nomination esenziwa ngama provinces from upresident kuze kuyofika kuye uwitness oyisikhulumeli sebandla. Konke lokho akuzange kwenzakale. Umdzuri ufela ukuthi uyena wabuzelani ukuthi why singalandeli iconstitution yethu. Yinto ayixotshelwa eParliament ke leyo. Lokho kukhulunywa uwitness okokuthi umuntu angahamba isibandla ecourt usezixotshile kuhumana nje kuphela. Ngoba iconstitution yeMDC ayilayo leyo clause. Yinto yena uDouglas Monzora ayenze after the fact esebona ukuthi sesihambe ecourt ukuthi sizame ukuxazulula udaba lokuthi yena azabe ngumongameli ube ngumongameli esebenzisa yiphi constitution yeMDC ngoba MDC constitution yeMDC ithi kumele ube ngupresident mawu ukhethiwe eCongress. ICongress ayizange yenziwe ngoba iCongress ukuthi yenziwe kumele iqale phansi kuma lower structures from ama branch ward district province kanjalo ayikho nje iCongress eyenziwayo kuma lower structures. So siyazibuza ukuthi kani manje ke makuthi kunjalo laba ke bona sebezithi bayizikhulumeli ze MDC loma abasebezithi bona bango president be MDC bayikho ngandlela bani ngoba ayizange i constitution ye MDC ayizange yalandelwa ngitsho nje sabona ama province abo chairman bama province babhala incwadi before iowi Congress kwabo lokho abakhuluma ngakho kusenzakala besithi no ayi asivumelani lakho lokho ngoba akusiyindlela iMDC yenza ngakhona izinto ama nomination bekumele aphume from the grassroots from ama provinces and then sabona futhi belandela nge press statement i press conference abayenzayo ama chairman awe MDC again be denouncer ukuthi into enziweyo ayenzwanga ngendlela iMDC esebenza ngakhona ayenzwanga ngendlela iMDC constitution. So abo witness Dube laba bangakhuluma ngoba bakhulumela of course izisu zabo kodwa ngeqiniso masilandela umthetho weMDC as it is right now asilayo upresident asilayo istanding committee up until ama congress aze ayenziwe ngendlela iconstitution ethi kumele enziwe ngakhona.
Lo ke ngumnumzana Dan Moyo umgcini sihlalo webandla leMDCT ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esesigabeni seVirginia. Imbiko yokuthi izikolo eziningi zesigaba seBhinga azila ngitsho lo yedwa umntwana owapasa imihloliso ye-O-Level isidanise abaningi. Ugatsha lwezemihloliso lwe-ZEC luthi kulezikolo ezifika phose amachumi amabili 18 ezingela ngitsho lo mntwana oyedwa owapasa ama-subject amahlanu. Isiphathamandla senhlanganiso yamatitshala e-PTUZ esigabeni seMathebeleland North umnumzana Neva Nyahunzwi uqoqe lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 ngalolu daba.
Mina ngibona ngani i-problem kakhulu ukuthi khona eMathebeleland North in general izikolo eziningi vele i-infrastructure yangkhona is in a very poor state. Singakhangela even kuma textbooks, ama schools amaningi vele abala ma textbooks. So nge siyakwazi ukuthi kule new curriculum kumbe updated curriculum lay okufunakala ukuthi kona abantwana babe beyenza ama colors. I problem ukuthi kona most of ama assignments kumbe ama colors akumele bayenze abantwana. Kumele kusetshenziswe iICT. Unfortunately, more than 65% of ama secondary schools in Bhinga akula electricity kumbe alternative ekuthi kona nxa befuna ukusebenzisa iICT bangasebenzi. To make it even worse, ama schools amaningi vele akula ngitsho ama computers ekuthi kona abantwana bangasebenzisa. Izindlu zama teachers, there is less than 20% of the total budget that is being enikwa yona ku Ministry of Education, Ministry of Primary and Secondary Education, against IDACA framework, which stipulates about 20%. Abantu abebhinga, they've been left to bayenze kumbe balandele iculture yabo for a very long time. Even ama grand equalization lawana okumele anikwe isikolo. Imbona ngane kawabuyi ngendlela. We can say most of our schools in Matabele, not all the 7 provinces are affected. Although silama districts like Ibubi and Umguza that are closer to Bulawayo, and because of our sizes, they manage at least to get some of these resources from the province abaduze hiyo, which is Bulawayo.
Ngombono wakho kungenziwani ukuqeda lolu hlupho ukwenzela ukuthi abantwana bephumelele?
Ukuthi abantwana baphumelele kumhlolisi yabo okumele uyenze ukuthi khona i-government kumele ibe serious in terms of ukunika izikolo njengama computers, kumele kube lamagetsi kuma schools, kumele kube lama textbooks, and even i-motivation ababalisi abaningi vele they are not motivated, vele imali ilutshwane kakhulu. Besides that one, i-government kumele ifake amagetsi kuma schools. Nga kungela amagetsi, at least kube lama solar panels ukuthi kona bayakwanisa ukusebenzisa i-ICT ama computers, so that abantwana bayakwanisa ukuyenza ama colors which are now being part of e-examination process. E-government is supposed to see to it that in Matabeleland North e-grand equalization iyabuya ngesikhathi. So that at least izikolo ezisemuva lazo singaba closer ukuthi kona zibe at par lamanye ama provinces that are around the country.
Hello ke ngumnumzana Nevanya Wunzu isiphathamandla senhlanganiso yamatitshala ePTUZ esigabeni seMatabeleland North. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi ugatsha lwezomkhathi olwe-meteorological services luthi izulu elinayo kulezinsuku likhangelelwe ukuqhubeka lisina, kodwa lizaba lisina ngamandla kumalanga alandelayo kuze kuyefika ngomvulo. Iphephandaba lobulembu be-internet elesite lilodaba lokuthi sokuqhamuka umkhuhlane wesihudo esedaria elokitshini le-North Pumula. Leli phephandaba lithi kulabantu abaningi asebephethwe ilumkhuhlane okokuthi abangamachumi ayisithupha lanye 61 bahanjiswe esibhedlela. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu linabalaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Linjani lonke basakazi weStudio 7 labalaleli embingelo lomthwakazi wonke laphana jikelele. Siyezwa abafowethu bayakhala ngokuthi ephala ephalamende akula bantu abanele iMatabeleland. Yena chamisa wangkhona angazi ngimuzwe ekhuluma nge-devolution of power. Sibona iMatabeleland lokhu incindezelwa njalo nje le opposition yangkhona yena ongichamisa oyikhokheleyo. Sibona lokhu esenza ingxabangxoza. Lokhu esenza ingxabangxoza ethatha amashona avela kubo umtoko enkubo umtare yibo khona le waletha ngapha kobulawayo ezoba ngo-council. Sile 18 councillors engamashona esihlupha manje kobulawayo. Ngabe yena umkhokhelwa ngkhono omkhulu ngaya siyamuzwe ekhuluma i-devolution of power siphambili nge-devolution of power. Ngokubana mina angaze ngimuzwe nachansi wangkhona ekhuluma i-devolution of power. Lokhu continue esenza i-tribalism yakhe. So indaba yakithi nzima ukuthi ibonakale iMatabeleland ithuthuka kusasenzima kakhulu. Ngokubana nalowo mfana omncane abathi phambili ngomfana omncane abantu bakithi ubonakala lokhu encindezela iMatabeleland. Asikaze simuzwe ekhuluma i-devolution of power. Ngiyabonga abasakazi ngokuhlala ngase-South Africa ukhuluma ngobheka impilo yakhe.
Studio 7 linjani lonke. Bengicela usizo sitshontshela imota nje njengamanje ngabo 11 Plumtree Town lapha abantu babe bagongoda umfana lapha bathatha imota leli ibona kupicture leyo babaleka layo. So ama contacts number yona lawo elingakucontacta ngendawo ethi uma izwakala kuthi ayidlula emaphisa njengamanje as we speak kanje imota edingakala very serious ngomfana wakhona bamlimazele ulaliswe la esibhedlela. so sicela ungabe ibonile zama ukukontakta kumba amapolisa aseduzane kumbe zalezi number ukuthi sikwanise ukuthola isizo. Ngiyabonga kakhulu.
Ngibingelele Studio 7 ngibonga umsebenzi lisenzela wona usinika indaba zeqiniso. Olwami udaba na ngabantu bezana abaselebrate imgabe day ukuthi yini eselebratwayo ngenkosi yabo le umgabe ikuyena abakwenzileyo nge 43 years asila msebenzi sikhulele edubeni sesisigugele edubeni lokhu abakwenzayo besuka lapha besiyela ubhani imali abazisebenzisayo instead of ukuthi belungise imigwaqo belungise izikolo izibhedlela zibe le mithi yikho kufuneka bona bathi baselebrate ilanga lenkosi yabo hayi lisihloniphe badala lina bantu bezanu lisihloniphe.
Sanibonani kustudio 7 ninjani donke kustudio 7 hayi siyazibonga izindaba zimnandi izindaba siyazizwa hayi yezwa nje bonke abantu bakhala nje ngezanu bakhala ngezanu hayi kusiya ngami ngabe nje abantu bonke bayabambana bemephathini eyi-1 abangakwazi ukuthi mhlawumbe kuma-election bezame ukuthi bencedisane then from there-ke sebezobona lezi iy'ndaba zaba babhekane nazo sebaqale bakhipha le phathi le isilonda ngoba isilonda izanu isilonda yawubona ukuthi isilonda sihlupha kanjani izanu hayi nanto eyenzayo 42 years iphethe ilizwe nanamhlanje lokhu isazama ukuthi yalunga hhayi kuseqinisweni nje ukuthi hhayi ukwehluleka ize ehlulekele naye lelo liqiniso elazi izanu ukuthi sihluleke akusekho engakwenza ngoba nje nemigwaqo yonke into nje umoshakele ezandleni zezanu yonke into nje imoshakele ezandleni zezanu bevele belokhu beyibonabo abalokhu kuthiwa izanu ayikho nje into abayenza abazivumela abadala ukuthi hayi sisehluleke ngiyabona
salibonani Studio 7 salibonani Studio 7 abasakazi abalandeli ngibingelela Studio 7 iminyaka uqalile manje sikujulayi angaze kube le audio yami efundwayo noma njalo nje akula ngitsho angazi ikhompyutha yeni ngiyeqa njani noma yeqwa ikhompyutha noma yeqwa yini Studio 7 ngiyacela lami ngike ngizwakale amazwi ami engiwafakayo lami ngiyabe ngithanda ukuthi azwakale njengoba litalikhethi nje so abantu bonke asizwakaleni cela Studio 7 cela kakhulu ngiyabonga mise South Africa Deepslook.
Ngiyabonga ngicabanga ukuthi namhla ingenile inamba yami kuso seva ngigcine sengiyiseva ngenye indlela la ngo+1202 fake ezinye inamba siyaphambi. Ngiyabonga kakhulu lami senzokwanisa ukungena emsakazweni ngoba yikho lapho engizwa khona inews zasekhaya siphiwa yonke imininingwane. Ngiyabonga kakhulu ngani laleli njalo lisinikeze ezinye inamba lisinikeza izindaba ezilohlonzi ezizwa ngabantu abaningi esizijabulelayo ekugagasa nje phela lisixolele hhayi siyajabula labaphi umbono sizabe silalela lathi ngesikhathi siphendula siyacela lathi lisifundele asingake sithule sizabe sifaka lathi imbono njengabantu siphila ngaphansi kwe-Studio 7 iradio esinikeza izinto ezingafihlekanga ezenziwa ngomnankagwa nabakhokheli ba nyabo.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Balaleli isikhathi yiso esingasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Amapholisa athi inani lodlakela lwabantwana besikolo solubhahile elizweni jikelele ikakhulu kobulawayo lapho okulomunye umntwana wesikolo ogwazwe wafa ngomunye wakhe. Ukuxotshwa ebandleni le-MDCT okwenziwe umsekeli kamongameli webandla umnumzana Elias Mutsuri kuthiye ibandla leli lidonselana amandla. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. lingakhohlwa ke ukusilalela ntambama lamhlanje ngo 7:30 kodwa ezekuseni silazo ngomvulo ekuseni siyazilazo ngomvulo kuze kuyefika ngolwesihlanu. Igama lami ngu Chris Gande ngilifisela ke impela sonto elithukela.